Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 29 kuNhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bavumelana ukuthi ngemva kweminyaka engu-enta zabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota ezilungileyo.
Bayalisola abanengi inyathelo likamongameli Mnangagwa lokuthengela izinduna izimota zohlobo le-Isuzu Double Cab besithi kudlalisa imali ngalesi sikhathi lizwe libhekane lendlala lokukhuphuka kwentengo yempahla. Izakhamizi zeTsholotsho ezingcelelanele Wange National Park zikhala ezimathonsi ngodubo lokudlelwa izifuyo lezilimo zinyamazana zendle. Amanani ethulwe luhlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amanani ethulwe luhlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe ukwedlula leyo eliyithola nxa lithengisa impahla zalo kwamanye amazwe okubizwa ukuthi yi-trade deficit. Izimstats ithi ngozibandlela iZimbabwe ithengise izinto ezigoqela igolide, igwayi kanye le-nickel, ama-exports yathola amadola phezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu $540 million, kodwa imali ibikwa incane kulaleyo ethengwe ngayo umumbu, amafutha ezimota, izimota ngokwazo kanye lemichini etshiyeneyo, ama-imports angena ku $692 million. Lokhu kuthiye ilizwe elisesikhaleni lisilela ngemali edlula izigidi ezilikhulu $152 million, kubike inkundla yeNewswire. Kodwa isikhala lesincane kulaleso ebesikhona ngompalakazi nyakenye ebesingena ku $266 million. Ingcwethi zithi ukungalingani kwemali esetshenziswa eZimbabwe ukuthenga impahla phandle laleyo eyitholayo nxa ithengisa okwayo kwamanye amazwe kuveza sobala ukuthi umnotho waleli awumanga kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab ezilikhulu. Ayisikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha izinduna imota, njalo uzule enkundleni zokuxhumana eze-X le-Facebook uyalisola leli nyathelo esithi yikudlalisa imali ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala, ukukhuphuka kwentengo yempahla, njalo odokotela abongi labafundisa emakolitshini emfundo yaphezulu befuna ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Umkhokheli wedale lezinduna olwe-Chiefs Council uNduna Mtshana Khumalo uthi izimota lezi zathengwa kudala.
Ziqakathekisa izimota lezi ngoba sivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizo nxa sihambele indawo zethu zindawo ezifuna imota ezigcinileyo. Okwesibili,
ikuthi imota lezi kazi azikudwa ngakhathesi zafakwa kubudget eyomnyaka ophelileyo so bezithuze nje ukubuya kuphela so asomota ezidakiswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe kathesi ngoba sekuqalisa idlala hhayi ikuthi ngaba nje nxa into ukhashana kiyo yabungakwazi ukuthi uhamba njani kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemsebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu uyabona liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya iveleka ihambeki ngezimoto so nalimoto ama-isuzu-ke zingconywana nxa uhamba ngazo endaweni ezingalamgwaqo olungileyo
lo ube ngumnumzana Mtshana Khumalo umkhokheli wedale lezinduna ele-Chiefs Council exoxa ecingweni le-Studio 7 sixhume njalo olandele zombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube
asisoli ukuthi izinduna zibe lezi moto kodwa uhlupho yikuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana yikho lapho esisuka sikhathazeke khona izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa uZulu udla imvuya ngothi kukule ndlala uhulumende induna ngabe uyazihlonipha ngabe uthi umhlaba ngowezinduna naye uhulumende akhokhele izinduna hhayi ukuthi uhulumende abe mkhulu okudlula izinduna uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondanga
abanye bathi imota lezi zithenge ngesikhathi esingayisiso bekhalakhala enkundleni zokuxhumana lina likubona njani lokho
ezibhedlela abantu bayafa ezibhedlela akalandaba lakho lokho kufuneka phela into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izanu iwine ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye icala lazo yikuthi yize ziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izanu so ke thina izisebenzi simi lazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekelwa izinduna kodwa kube yinto elebhalansi hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla kufuneka ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye kufana lo muntu uma engumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela kwano sephila akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjengakhona lokho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zetholotsho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi kulandela ukudlelwa kwazo izifuyo lezilimo zinyamazana zendle ezivalisa indlovu izilwane amakhanka lempisi besithi umnyaka lo kuphela sebelahlekelwe zinkomo ezedlula ikhulu labo babhemi njalo indlovu siyabhidliza emasimini u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba
Izakhamizi zeCholocho North esilonkwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezichabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesilonkwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Sihlala lo hlupho lezinyamazana ompisi labozilwane zibe into esezihlala khona phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seCholocho North odlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona selulesikhathi sibili kodwa okwalo nyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika kithi njengakhonapha esilongo angishure sezilapho 10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha imadonki kunje inkomo izilwane lapha vele sose sihlala khona ngabe izilwane sibamba lemini siyakuthathela la welusisi.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Sina silezi nyamazana ezidla inkomo izilwane sibuye sibe lendlovu zidla wena amabili esiwalimileyo asikhompa sethwa sesendla lesi singabantu abalahliwe sisilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufike izilwane ezindlela zadla idongo yeko makhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuda ikuncuda nakathi sikhulumele kuisayithoba amanxeba khona etheni kwabeke komakhelwane endawana layini kudlula idongo ezingu-4 izilwane idongo lomntwana yathatha 3 days aphinda futhi idongo lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Sibesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-national park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7 njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe saze saya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeBotswana zikhala ngokugcwala kwabokuza emsebenzini wabonogada kunye labalondoloza ukuthula emicimbini ikakhulu abavela eZimbabwe leSouth Africa. Zithi abantu laba basebenza okungekho emthethweni okulakho ukubeka umvikela welizwe engozini. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalutswe, uthi akufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions guarding services
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana hathi abantu bokuza labantu abeneleyo abangenza lo msebenzi ngakho asingeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalutswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhlangothulo ezomvikela kufaka ilizwe engozini.
What do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe isikhupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngaphi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokhu uyingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding Mnumzana Last Stole kavumelane lo mnumzana Kyalutswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer it's a job that is
angithole ukuthi kungani sitha kumelanga abasebenze njengamabhawu lo ngumsebenzi ophiwa umuntu obumbekileyo olezikwanga. Umphethe yakhonyathiyana usiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha abeZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ifuna ukubalwa kuvimba njanjani. Kuza kubalwa ukuqhula samo esambawo especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezinantwa zinzima kwenzima uthola ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emsebenzini yonke.
Ukukhonona kukaMnumzana Kyaluzo kuvezwe ukuthi kunabanye ababeke baba kubuthi emazweni abo, ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle ngemva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zamapassport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi ayasekela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka olokuxazulula udaba lwegugrawundi oluzakhokhelwa izinduna ezigabeni zazo olusolwa ngabanye abangumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi aluqhutshwa ngemfanelo. Kubikwa kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ngesehlakalo segugrawundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse ikakhulu ezigabeni zemathebeleleni le-Midlands. Uhulumende aze athumele ibutho lakhe le-5th Brigade kulezo ndawo esithi lidinga abahlamuki. Kungxoxompikiswano yokuhlaziya lolu daba silo Mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu loMnumzana Dube Mkhombwe, ilunga lebandla leZANU-PF velo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Mnumzana Mkhombwe nguye omqalisa siziba.
Ngiyavumelana nohlelo lolo lwegugrawundi ngoba singakhangela thina sizalwa sisiye esikolo sathola lolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho. So kuqakathekile ukuthi uhulumende okhona namhlanje okwababa edini nankagoti indaba le ibe ikhulunywe. Ngakusenza abantu beqhumisana imilota, abantu baxolelane, siye phambili sakhile izwe lethu ngoba izilonda zingakela ukubhobeka ukuthi zibhodle izilonda kuzake maze abazukulu izizukulwane zethu. Siyakwazi ukuthi nxa konakala izinduna njengoba yi-zexport uhlelo lwakhona sibe-department ye-reconciliation siloko singiyavumelana lakho.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo Mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyama. Kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo uhulumende lo akafuni la uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkhombwe. Uhlelo lolu lwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Nanso-ke indaba Mnumzana Mkhombo.
Ngesintu sethu singabantu abansundu, yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry, umoya wakho uba ngcono, kodwa isilonda sakho uyenela kuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo, then amachurchi, izinduna kumele zingase kuthiwa kumele kusikazwe kumagadlane ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi. Kumele zihambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala akula muntu omdala ukuthi uyavuma emenyeze so ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhlungu njengami njengomuntu osuke umhlupho lemathekebeleni batokusalayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa ngoba indaba yeguground asike sithi ingakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala uba Mkombwe lapha uyaveza ukuthi umuntu engakukhuba kumele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni laba abalegazi elithonta ezandla zabo akula lo yedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi uguground le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sikumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwazi uyidlo lonyoko kusasa abuye yena ade hayi asikhulumisane abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo ahlale phezu kwesitulo nohlale phansi. Akula nto enjalo, uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe wes kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyathengisela ukuthi usevumile ungabona ucela izinduna abagcubela amasiko ukuthi mina ngiyalala lomfazi womuntu at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthi athi ihloka kodwa kungaku phansi kwenduna phansi kwamlisa phansi kwasagugu kuba ngcono kungakafiki ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ngingaqalela nje ngesikhathi sikaSmith, induna kayibachoyisi kumele isekele uhulumende ukugona but okusalayo asibanike umlandi wabo sibone ukuthi ngakusehlula sehlule kuqalisile ngakuukuthi siyasehluleke ababuya bazaqalisela lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungazigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina nabezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekelwa ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu lazo ziyaba legazi. Ama-generation izizukulwane ezilandelayo zizozifaka amacala okusebenza lababulali becubela bufakazi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa endaweni lo mnumzana Dube Munkombwe, ilunga lebandla lezano PFL osithandekile Mhlanga owe Studio 7. Kwezemelika, iziphathamandla zakwele Israel kunye lezebutho leHamas sezilandule imbiko kamongameli Joe Biden ukuthi kuza kuba lokubeka iphansi izikhali okwesikhatshana ngomvulo ozayo. UBiden uthe ulethemba lokuthi kufika umvulo kuyabe sekulokuvumelana ukuthi kumiswe kancane ukulwisana kwamabutho akwele Israel laweHamas. Kodwa isiphathamandla sakwele Qatar okulilizwe elingumlamlankunzi sitshele intatheli izindaba ukuthi kulokhu okungela kuvumelana kumacele omabili okokuthi ngomvula kuthembisa ukuthi kuzakuba sekulokuvumelana. Ukuhlaziyelwa ludaba uChris Gander weStudio 7 uxoxele ocubungulezo ombusazi womnumzana Zenzo Nkomo.
Okwenza bebe mancikancika yikuthi kukhulunywe ngumuntu ovele laye ethatha isayidi kule ngxabano eqhubeka laphana ePalestine ne-Israel. Ngoba i-America sizabuyela emuva kancane ku-United Nations ayikaze ivume ukuthi i-Israel i-wrong ngaso sonke isikhathi iyilona lizwe eyeme ngayo. Kukhona lonke uchuku Israel elwenza kuma-Palestinians. ukuthi ke kukhulume yona mhlawumbe bengavumelana neIsrael kodwa ke iHamas konke okhulunywa eAmerica ayisoze ibulale ayisoze kwethembe yileso sizathu kodwa ke futhi iIsrael nayo sibona ingakakulungele ngoba okunye osokumele siqale ukuthi sikubheke ngaphakathi kweIsrael ukuthi sekukhona umvukela omkhulu kakhulu osukhomba ekuthenini iqembu elibusayo eliphethwe uBenjamin Netanyahu abantu sebefuna nje ukuthi ngabe lishiya phansi ngabe kuphiswa ukhetho olukhanyayo ukuthi lolokhetho kungenzeka ukuthi bengabe besalunqoba
manje nxa ukhangela ubona ngani bagcina bevumelana yini ukuthi kufakwe phansi izikhali okwesikhatshana
impi yonke Babu Gandhi ayikaze iphele kuliwa impi yonke ukuphela kwayo noma ngabe kade kuliwa kangakanani na kuyahanjwa kuyoxoxiswa ekugcineni lokho siza kubona kwenzeka kodwa ngaphambi kokubana kwenzeka kuba nezinto eziningi laba baxabeneyo abathanda ukuzibhekisisa ngoba uma sekusiwa xoxiswana akekho ofuna ukuthi abonakale engasuye umanqoba wonke umuntu empini ufuna ukuthi ekupheleni kwempi abe ebukeka enqobile noma ezuzile lokhu okuyikhona okumenze kwaze kwathathelwana izikhali kwaliwa
Umnumzana Zenzo Nkomo ucubungeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7, siyabingelela zonke indawo Studio 7, kubekani phume endaweni esezibhani, ngiyabingelela wonke Studio 7, lonke Studio 7, ngiyabingelela, siyabonga.
Amatshona, Studio 7, linjani lonke ngezindawo, hayi siyabona ukuthi sokunama-changes lapha ku-Studio 7, sikhathazeke kakhulu ngama-changes akhona kulo Studio 7, ngoba imbono yethu ayisani kwasikhathi esifana. Nele njengasemuva sokunciphe kakhulu isikhathi seni ma-studio 7 sinciphise kakhulu ngokuthi thina singabalandeli baka-studio 7 abalandeli belizwe sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngemibono yethu esinayo kuhle kakhulu ukuthi sililungise langemibono ethile ngoba wena studio 7 kungwena osihlanganisayo sonke sisizwe salapho jikelele noma ukuphi America ukuphi South nakuphi sikwazi ukuthi sihlanganise imbono yethu silungise ngoba udaba esinalo ukulungisa ilizwe lakithi yikhona okuqakatheka kwa Studio 7 ukwazi ukuthi asihlanganise sibonisane ngembono yethu ukuthi ilizwe lethu sizolungisa kanjani yini okudingekayo ukuthi sikwenze singabantu bakuleli lizwe so mase linciphisa isikhathi kakhulu ma Studio 7 singazi njengoba siyezwa ukuthi imithetho ka-government ivalela ama-journalist ngaphandle mhlawumbe nani sebafike lekhona ngapho ku-Studio 7 bathi linciphise isikhathi sembono yabantu sesiyacabangela nje kodwa sazi ukuthi ngabe kuliqiniso naso siyacela isikhathi silingene noma kungasinikeza nje 10 minutes kuphela kuzobe sokukhuluma abantu more than 7-8 abantu siyacela sibuyele isikhathi sethu siyasidinga ama-Studio 7
Studio 7 njani hayi katshelwe nje ukuthi ulamanga mnangakwa unamanga atshelwe nje ukuthi unamanga impela nje ukuthi iZimbabwe inakekela abantu ku lo muntu le kumele ahambe kubo lo ngicela iaudio yami kibalwe bakithi litshelo lelizambia ukuthi uyisho wadipotwa eZambia kibo wena uhamba nini kambe kubo lo muntu lo mthwakazi lapho khona vuka mthwakazi vuka sixosheni iZambia leli libuyele kibo mthwakazi omuhle vukani bathwakazi nalo mbuluzayo naye ethi umthwakazi kwini khonoko siyabeza abanye bakhuluma ethi umthwakazi kwini khonoko yena uyini ngobe ngumthwakazi esupport into yamashoni please khumane edotini lize ngakini libumbokweni lahlala libunjela izinto
izinto wonke umuntu ofuna ukuinvesta uzemathebeleleni ofuna isonto uzemathebeleleni ufuna uvotela uzemathebeleleni vukani manje usana amakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka kodwa ke hey sithi indaba zenu bezihlabo sazimnandi kakhulu uma sibambisene sonke sizwa abantu bePaula ngapha nangapha amazwe wonke omhlaba okulamazimbabwe khona ahluphekile ahlukunyezwe izandla so kona kobe kusiza kakhulu isikhiphe le mibono engathi the ukuthi ucitsha sikwazi ukuthi sincedisane singamazimbabwe sicela isikhathi sokuphawula abantu bePaula behlaziya sibe siningi nyanyana lisingani liyasengezelela kancane kumbele isipisele amanye amalanga umbe amathathu ngeviki sikwazi ukuthi lali sikwazi ukuthi siphawuleni sonke sibaningi siyabonga kakhulu
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. KuLive Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo lapho esikhangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane emulini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesihla namhlanje oluvalelisayo nguTabo Kancube. Sithi lilale.